ukuvuvuka lokhu kuvame ukuhambelana lokuba bomvana kanye lobuhlungu ezithweni lezo zomzimba. Amadokotela alakho ukuhlola isimo lesi esebenzisa imitshina yama-x-ray, i-ultrasound scan kumbe i-CT scan ukuze bebone okwenzakalayo phakathi kwamalunga la okulezibonakaliso lezi. UDokotela Gibson Matindi, ingcwethi kwezamathambo, uchasisa ngomkhuhlane lo.
The osteoarthritis symptoms include pain, joint stiffness.
I-osteoarthritis ihlasela kakhulu amajoyini agonjolozele lithambo elibutshelezi, njalo kuvame ezandleni, emadolweni, umgogodla kanye lenqulwini. Izibonakaliso ziyatshiyana njalo zigoqela ubuhlungu, ukubopha kwamajoyini, kwabanye njalo kube lokuvuvuka. Lokhu kubangela ukuthi umuntu ehluleke ukwenza imisebenzi ayijayeleyo ngenxa yobuhlungu, ukuvuvuka kumbe ukwehluleka ukusebenzisa amajoyini la.
Uqhubekela phambili uDokotela Matindi ekhuluma ngemizamo abayenzayo esibhedlela ukuze isigulane senelise ukuphila lomkhuhlane lo.
Management initially is to modify the lifestyle. When the lifestyle modification is not helping much,
ukwelapha i-arthritis ugoqela ukuguqula impilo. Kungehlula sekuzaqala imithi-ke yokuthundubeza ubuhlungu. Amaphilisi okuthundubeza ubuhlungu awamisi ukuqhubeka komkhuhlane lo, kodwa enza kupheleke ngcono. Ekucineni kulo mkhuhlane lo yikho okungadingeka ukuthi kube lokuyakhishwa lawo mathambo, kufake okokwenziwa ukwenzela ukuthi isigulane sizwe ngcono.
Umongi unkosikazi Sithandazile Gumede uchasisa okungenziwa ukuze kwenqabelwe umkhuhlane wamathambo.
Umuntu kumele azibone ukuthi isisindo somzimba wakhe akabi lo mzimba omkhulu kakhulu ozasinda amathambo akhe. Kulabo abanevele lomkhuhlane wetshukela, itshukela kumele ikontroleke. Siyakhuthaza njalo ukuthi abantu kabenze ama-exercise. Sikhuthaza njalo ukuthi abantu kabangathandi nje ukubhema igwayi kumbe ukuhlala ezindaweni ezilentuthu ezakwenza ukuthi ingaphakathi yabo ingasebenzi kahle.
Unkosikazi Sehlule Nyathi, ohlala lo muntu olomkhuhlane wamathambo, ulandisa ngabahlangana lakho.
Ama-joints lawa ayavuvuka. Sometimes ayavuvuka wonke ezandleni lenyaweni, and sometimes efacing. Like nxa kusefacing, inhlathi le iyavuvuka. Kuhamba ama-distance ende kakwanisa. Of course, engangani uyathoba, ithatha i-medication yakhona ebeyiphiwe, yakuyaba ngcono.
Amadokotela athi kunzima ukwelapha isimo lesi, ngakho-ke kuqakathekile ukuba umuntu azinanzelele nxa esebenza kumbe esenza imidlalo, njalo isisindo somzimba singedluleli esibangeni esisinda amathambo okubangela ukugugudeka kwamajoyini. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.